ngakhangela ukuthi izinyanga ezidlule nje leminyaka le edlileyo vele indlela uZuma kade iphethwe ngayo bekusitshengisela ukuthi kukhona okuzaba khona okukhulu. Lokho sokusenzakala kungabe kuyikuqala kwakhona, and futhi sibonile kumaviki adluleyo umongameli we-ANC onguye ngumongameli welizwe uSiriza Maphosa esithi yena iqembu lomkhonto wesizwe kuselaqipha umlando walo wokulwela ilizwe ngezinye iy'ndlela, akusela sidingo sokuthi liqhubeke liziphatha ngendlela eliyiyo yona, esesenze singathi ngesilungu is to disband them. Uyabona ukuthi khonokuyana kusitshengisela ukuthi vele ukhophe lolu lukhona lulempande lugxilile kakhulu. So akumangaliso okwenzakalayo, yikho ubona nje isimo sangona sinjiyana Nkomo.
So kulokufuthelana okukhulu kwele South Africa phezu kodaba lolu okwesatshelwa ukuthi kulakho ukuphehla udlakela, ubona kungaba lodlame yini?
Into le evele sibanjwe ngayo engibona ngazani ibanjwe ngendlela embi kakhulu, singathi ngesilungu kuba careless. Eqinisweni kungenzeka ukuthi kube lodlakela entweni le, kungenzeka sulu ukuthi into le ihluluze ilizwe laseSouth Africa kakhulu, ngoba vele lona ilizwe laseSouth Africa lilokheli lemthoselanyana yabantu abami nabelungu abalokhe bengazwisisi ukuthi isimo somuntu omnyama sinjani. Bese kubuya abantu abamnyama abaningi asebeqalisa ukubona ukuthi isimo sabo sinje, sifuna ukuguqulwa ngayiphi indlela. Ngikhuluma kunje ungakhangela abaningi abantu abasekela uZuma bathi bona uZuma ungomunye wenkokheli ze-ANC ozamileyo ngazo zonke iy'ndlela ukumela uZulu omnyama jikelele, uZulu onsundu jikelele. Khonokuyana i-ANC kuyayidivayida, kuyalidivayida futhi lelizwe. Kungabangela ukuthi nxa kungaqhubeka ngaleyo ndlela kungaba lodlakela e-South Africa. Isimo esikhona sikhomba udlakela. Asethembe Nkomo ukuthi ngokuya kwesikhathi kuzaphela, njalo lokuthi singathi ngesilungu ama-leaders wonke nje aza to they find each other and you come back to their senses. Nxa bengakwenzanga khonokho kungenzeka sukuthi kube lodlakela. Asithi uZuma angene ejele, angimboni lalapho esesejele into yonke le iqhubeka nje kuthulwe kunjalo, akhohlakala, angiboni kusenzeka lokho.